Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu lamhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu.
You arrested me in
August. Ngamaphambili komthethwandaba kodwa izana uPF yayiphuza ukusifaka phambi komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami libusebenzisa ukuthi lingithonisise.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu namhla zihlangene kobulawayo zixazulula indaba yezehlakalo esezenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokukhomisana umlotha.
Hayi ngalesi sikhathi kuphela kodwa sikhuluma ngokwenzakala ngabo Gugura Hundi okwenzakale ngesikhathi lapho nxa sithola ukhetho lwabaphathi bethu during ama elections, kanti njalo futhi lokunye ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu esikubona kusenzakala kuleli.
Umsakazo we-VOA Zimbabwe ukhokhela inkulumo ehlaziya umnyaka owodwa uMnumzana Robert Mugabe isuke esihlalweni sokukhokhela ilizwe.
Esikukhangelayo kakhulu isimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota. Ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji elendwendwe ezinde.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu eHarare mhlaka 1 kuNcwabakazi namhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu. Omunye wabaphe ubufakazi owake waba yisiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Jim Kunaka umangalise abanye ngokuthi omunye wabokhomishina lilunga lezanu PF wayeqoqa ubudlangudlwangu laye. Intathe ezindaba yethu Gibson Bebe usethulela okuningi ngalolu daba eseHarare.
UChamisa wayethe ufuna ukuthi ikomishini le imlomele ubufakazi obuveza igama lakhe ukwenzela ukuthi abekwazi abafuna ukuthi akuphendule. Isikhulumeli salikomishini uMnumzana John Masuku utshele iStudio 7 ukuthi sebemthumele akade kufuna okutsho ukuthi sebemkhangele ukuthi engapha ubufakazi ngasiphi isikhathi.
Lokhu esacebisana labantu bebandla lakhe ngibone lokhu ebengena bephuma uzananzelela ukuthi namhlanje bebebaningi sibone bonke zonke izikhulu ze-MDC Alliance bezikhona umbonile umsekelo wakhe ukhomishi ubekhona unkosikazi Theresa Makhoni bebekhona uThabita Khumalo bebekhona uJob Skala bonke labo uMunzora unobhala jikelele bebekhona kuphose kwatshengisa ukuthi engxenye angathusha ngasiphi isikhathi kodwa lokho kunokukhumbulisana lokunikana amacebo okuthi angabuya ngalesiphi isikhathi njengekhomishini ulokhu emelelwe ukuthi angabuya ndawonye lo Mnumzana Bithi ongekho okwakhathesi ngenxa yomsebenzi wePhalament wacela kukhomishini ukuthi ake acolelwe ngenxothwa bephandle kwelizwe ehambela umsebenzi wesizwe.
Ukunaka yena osekubandla le-National Patriotic Front NPF njengomsekeli kakhomiza ubize ikomishini le ngemva kokubana iningi lalabo abafakazayo bamkhomba kuloludlakela. Ukunaka ngomunye walabo abagoqela inkokheli zebandla le-MDC ezinjengomnumzana Nelson Chamisa, Tendai Biti, Morgan Komish kanye noHepmoshi Siba labo kuthiwa babaphoshozozela udlakela edolobheni leHarare lapho wabulawa khona abantu abayisithupha betshengisela. kodwa ukunaka utshele ikomishini ukuthi njengomuntu okwasetshenziswa libandla leZANU-PF ukuchaya abasekeli bebandla liphikisayo uyakwazi indlela zonke iZANU-PF esebenza ngazo. Ukunyaka uthe kufanele kwenzakale ukuthi ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuthi lingcolise amabandla aphikisayo phezu kodlakela okuyilo okuyabe libuqalile.
Makandisunga mna okazi.
You arrested me in August.
Ngibona ngenyanga kaNcobakazi namaphambili komthethwandaba. Kodwa iZANU-PF yayiphuza ukusifaka phambi komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike. Sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami ngikusebenzisa ukuthi lingithonisise.
Ukunaka uqhubekele phambili wathi kunje ibandla leZANU-PF lihlanele inhlanyelo yayo lokomishini le engukosikazi Charity Manyeruke ongomunye wabokomishini kodwa elesandla kudlakela olwenziwa iZANU-PF. Utho lokho esala kuphendula impuzo ezavela unkosikazi Manyeruke ngoba ethi izandla zakhe zingcolile ukuthi acungile imbangela yodlakela. Ukunaka uthe uManyeruke ngomunye walabo ayehlalisana labo phansi esekubandla leZANU-PF ethuma intsha yalo bandla ukuthi iyetshaya abasekeli be-MDC.
Lokunavunduka ngulomo ukuthi kumbeli uku bamakomishinas mugele na-Charity Manyeruke.
Ngitshaywa luvalo ukuthi phambili kwekhomishini le kuhlezi unkosikazi Charity Manyeruke. U-Charity Manyeruke yena onguye umachochozela wodlakela. Ngike ngatsho ukuthi ngangingumphathi ntambo welunga labatsha kuZANU-PF. Ngangihlalisana laye phansi unkosikazi lo sibonisana ukuthi sichale njani abasekeli bebandla leMDC. Kathesi angitsho nguye unobhala welunga labasifazana kubandla leZANU-PF eMashonaland Central.
Omunye owabiza ikomishini le umnumzana Shadrick Mashamo Mbelayo owake waba lilunga leZANU-PF wethi sayicala ukuthi nguye owayenika abajingiselayo utshwala ukuze badakwe benze udlakela. UMashamo Mbe wehlise izinyembezi namhlanje niba ubufakazi bakhe lapho aveze kushaywa akwenziwa ngamapolisa ensitha ngokuthatha icele likamnumzana Robert Mgabe ongumongameli welizwe. UMashamo Mbe uthe bamthathela imali engamadola angafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 5,000 kanye lokuchaya besithi engancinisani lo mntwana kamongameli Emmerson Mnangagwa uTongai Mnangagwa eHarare South.
Ngelanga kusenzakala udlakela edolobheni ngangingekho edolobheni. Ngalelo langa njengomuntu owayencintisa eHarare South impumela yayingakaphumi. Sonke ababencintisana eHarare South sasibutheni endaweni ethiwa yiDDF iCommand Center yeHarare South. Ngakho ke ngangingasoze ngenelise ukuthiya lo indawo le.
Omunye waphe ufakazi ingcethi kwezembhobho unkosikazi Tsitsi Paratfai lomnumzana Paddington Chapachapa wake waba lilunga leZANU-PF kodwa kathesi kusekubandla leMDC. Ikomishini le ikhangele ukuqhubeka ngomsebenzi wayo kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7.
Inhlanganiso yeCenter for Study of Violence and Reconciliation ibambanele National Transitional Justice Working Group bezibambene zihlanganise inhlanganiso ezehlukeneyo kobulawayo namhla ukuthi zicazulule indaba yezehlakalo esenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokulondwa kwezehlakalo lezi ngenhloso yokukhumisana umlotha. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba unkosikazi Anna Moyo owe-CSVR uthi umhlangano lo ubuqoqelwe ukuthi abantu bakhulumisane ngokunganawa kwamalungelo abantu okwenzakala kuleli eZimbabwe njalo kube nendlela yokuqhubekela phambili.
Umhlangano lo uqonde ukuthi sikhangelisise njengabantu bonke jikelele kuleli lizwe laseZimbabwe ngalokho okuqakathekile okumqoka okumele sikwenze ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhangelana nobudlwangulwa nangokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kuleli.
Ekhuluma njalo kulomhlangano owamalanga amathathu umsekeli kamgcini sihlalo owe-National Transitional Justice Working Group umnumzana Paul Temba Nyathi uthi lomhlangano uhlanganise inhlanganiso eziningi njalo lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuthi kukhangelisiswe lokhu kukhumisana umlotha lokuthiyana lokwenzakala emuva.
yikho silamalunga ama-parliament phakathi kwethu, yikho sile National Peace and Reconciliation Commission, yikho futhi sile commission ye gender, sile commission ye human rights. Amaqembu wonke la ngamaqembu kahulumende, xa sokufanele kube lomthetho ofakwayo, kuba lula ukuthi abantu bonke laba abalokwenza lezi nto zikahulumende batsho ukuthi umthetho lo singawufaka ngalendlela, lo mthetho singawufaka ngalendlela. Okwakathesi izinto eziningi zenzakala sasivuka Mpunzana, akula mthetho siloqinileyo lokuthiwa ngesikhiwa yi-policy framework eyokuthi nxa sisuka lapha sisiya lapha sisebenzisa uphi umthetho.
Eqhubekela phambili uMnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi amazwi alaba abawelwa yobunzima kumele azwakale kube yiwo alandelwayo ukuze kube lokuthula elizweni. Uthi abaningi basala bengela maphepha ngemva kweGugurawundi eyachiya abaningi belahlekelwe izihlobo kanye lempahla yabo njalo besebuhlungwini lakhathesi.
IGugurawundi nxa usuthi uyakhangela abanye bakubiza abantu ngumbhuqazwe, iyachiya kulabantu abaningi abadanileyo abephukileyo emoyeni. Ngakho-ke abantu bonke bonabo aphila kulowo mumo esithi ngesikhiwa ngama-victim, yibo okufanele kuthi nxa usenziwe izinto zonke lezi kukhangelelwe kibo, kubuzwe bona. Ilizwi labo yilo fanele lizwakale, imicabango yabo yiyo okufanele ilethwe etafuleni abantu bayizwisise.
Induna uMnumzana Khulumani Mathema oweGwanda uthi abantu bonke balezinduna ikakhulu abasemaphandleni njalo laba bantu yibo abahlangana lobunzima.
Abantu abaningi abasemaphandleni lapho kunabantu khona abantu abaningi bavela ngaphansi kwezinduna. So uhlelo lolungekela usithiye ngaphandle kufanele ukuthi sibe phakathi kwalo ngoba abantu ababa-affected futhi ngabethu. Sikukhangeleleyo ebe ngukhangelele ukuthi kungaba very fast to implement. I-government must declare ukuthi abantu abangenama-birth certificate lama-death certificate ababulawa ngesikhathi seGugurawundi kwenziwe masinyane kungabuzwa imibuzo eminingi.
UMnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu uthi lokhu kusese lithuthuva okumele lilungisiswe. Umhlangano lo uzaqhubekela phambili kusasa kusiya ngolwesihlanu njalo abantu abahlukunyezwa ngumbhuqazwe weGugurawundi kanye lomrambatswina lokunye bazavakatshelwa ukuze kulondwe ubufakazi obuzaphathisa ukuthi kulungisiswe ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthi ilizwe lakhe libone ukuba uzulu weZimbabwe ibhekane lobunzima, ngakho ke kufanele ukuthi amphathise ngoncedo lwemali enhlelweni zemisebenzi yezandla ukuba azinakakele. UPrexatis Jeremiah usethulela lolu daba eseHarare.
UNichols uthola amazwi lamhlanje emini emzini wakhe oseHighlands eHarare enkosini wokwabela uncedo lwenkulungwane phose ezingamakhulu amane zamadola $370,000 kwabenhlanganiso ezilishumi lasikhombisa 17 abavele ezabelweni zonke zelizwe ezithoba munomunye phansi kwesikhwama ese-Ambassador's Special Self-Help Fund. U-Ambassador Nichols uthe bakubone kufanele ukuthi baphathise ngale indlela ukutholisa laba bantu ithuba lokuthi benze inhlelo zokuzinakekela. Umsakazo we-Studio 7 ube lethuba njalo lokuxoxa labanye benhlanganiso ezithole uncedo namhlanje. Owakuqala kungunkosikazi Marietta Mbala, umqondisi wenhlanganiso eselela abasebeluphele eye-Trace the Fortune of the Elderly esebenzela emzini owechabalala koBulawayo. UMnumzana Zibusiso Nkwenkwezi Mkhwananzi ngowenhlanganiso eye-Makhukhuva Development Trust esebenzela emzini omdala owemakhukhuva koBulawayo. Ezinye inhlanganiso ezithole uncedo lwemali zigoqela eye-Zubu Trust, eye-Binga Muzi Orphans Development Trust, i-Prisoners Entrepreneurial Development Trust, Go Zimbabwe, leye-Legal Resources Foundation, yonake ethole inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola $200,000. Isikhwama sika-Ambassador's Special Self-Help Fund sisenelise ukunceda uzulu weZimbabwe ngoncedo lwezigidi ezedlula ezimbili zamadola $2 million phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Nimele Studio 7 ngise Harare, ningo Praxedes Jeremiah.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezihambi eZimbabwe Passengers Association ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwengozi zemgwaqo esezenzakale kuqala inyanga kaLwezi kwalahleka impilo zabantu abaningi phambilini kwekhefu leKhisimusi elande ukuba lengozi eziningi. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Kungozi okulahleke khona imiphefumulo yabaningi kuqaleka mhlaka 7 Lwezi lapho amabhasi amabili angcikilana khona edolobheni leRusape kwafa abantu abangamashumi amahlanu 50. Walandela ingozi eyenzakala ngolwesine olwedlulwe eWest Nicholson duzane leGwanda lapho itenka legasi ladubuka latshisa ibhasi yonke kwafa abantu abanye batsha babangumlotha abangamashumi amabili lambili 42. Lanxa eminye imibiko isithi kufe abangamashumi amathathu lambili. Ngempela viki enye ibhasi yebutho ingcilane lemota duzane ledolobho leBindura kwafa umuntu oyedwa. Nakwezinye indawo zelizwe bekuyiso leso kusifa abantu abaningi emigwaqweni. Izehlakalo lezi zitshiye uzulu ekhathazekile kakhulu ngomumo osemigwaqweni emikhulu yelizwe ikakhulu sokusondela ikhefu leKhisimusi lapho iningi labantu landise ukuvakatshela emakhaya. Ekhuluma leStudio 7 ecingweni isikhulumeli sePassengers Association of Zimbabwe omela isigaba seMandebeleni umnumzana Norbert Mafu uthe uhulumende kufanele asebenzise imithetho ejezisa abephula imithetho yokutshayela ukwenzela ukuthi abatshayeli bamabhasi bahambe ngonanzelelo.
Sicela kakhulu kakhulu ukubana uhulumende angenele asebenzise imithetho ekhona lezinqumo ukubana le mithetho isebenze kulabo abaphambanisa.
Umnumzana Mafu uthe kubalulekile ukuthi izihambi kanye labatshayeli baziswe impahla ezivunyelwa ukungena lazo ebhasini kanye nalezo ezingavunyelwayo.
Inhlanganiso ezithwala abantu organization kumele babone ukubana bayatrena abantu babo ukubana baphuze i-passenger care le-passenger safety. Batrene sibile kuqinisekile lempahla ukuthi ziyangena ezilengozi kumele zibone ukuthi ziyaqina kube ne-screening eyenzakalayo.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulumisene ne-Studio 7 zithe ukuswelakala kwamapholisa emgwaqweni emide sokubangela izigilamkhuba zomgwaqo zephule imithetho yokushayela mahlayana kungela kwesaba ukujeziswa ngumthetho. Amapolisa asuswa emgwaqweni ukuqala umbuzo kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuba ezedumile ngokukhwathaza izimali kubatshayeli kuma-roadblock. Umnumzana Gary Kaikazithi umtshayeli edolobheni leHarare ekhuluma leStudio 7 uthe iningi labatshayeli litshayela lingelancwadi zokutshayela njalo lokhu yikho sokubangela ukwanda kwengozi zomgwaqo.
Ama driver sefungumuntu driver nje abasasabi because sisitethi akuna mapolisa.
Senjalo ngomgqibelo odluleyo kube lenye ingozi yesitimela esithwala impahla phandle kwedolobho leHwange lapho amatokisi amanye aphume enjanjini agiqika phansi. Ekuqaleni kwayenale inyanga esinye isitimela esikade sithwele abantu lazo saphambuka indlela endaweni yeThompson Junction duzane leHwange njalo kodwa abantu basila. Kodwa umnumzana Adlozi Siziba isakhamuzi seHarare uthe ukwanda kwalezi ngozi kungabe kusitsho ukuthi kulokuphambaniseka elizweni njengoba inyanga kaLwezi izila.
Ukwanda kwengozi lezi sezenzakala elizweni ngibona ngani kungabe kuyindlela ukuthi nje kulento eziphambaniseka elizweni ngakho-ke abadala bengabe besitshengisa ukuthi hayi kumele kwenziwe ezinye izinto ezesintwini.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Zulu bandaba wemtoko siyakutshayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemtoko senda lani basechipinge. Kwabakuthiwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 ye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. igciwane lathi ngolesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yeMedia Center uzaqhuba umhlangano namhla ntambama eCrown Plaza edolobheni leHarare, lapho inhlanganiso ezithiyeneyo, amabandla ezombusazwe kanye labantu makhaza abazahlanganisa amakhanda becubungula okwenzakala elizweni kwezomnotho welizwe lezombusazwe kulandela okusuka esihlalweni kukamnumzana Robert Mgabe nyakenye. Imihlangano efanayo isiqhutshiwe eChipinge leMutoko, njalo eminye izaqhutshwa endaweni esigoqela iGwanda, iLuvane lakoBulawayo. Sixoxele intatheli izindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah, ongomunye wabaqoqi balomhlangano ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wanamuhla eHarare.
Ephathelane nokuthi sikhangile ukubana uhulumende usefikise insuku ezilikhulu, i-100 days esembusweni, funa ukuhlaziya ukuthi sibone ukuthi kathi kumenjani, ilizwe liyathuthuka na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Esikukhangelayo kakhulu yisimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, ukusile kwamafutha ezimota, okokuthi ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji eleyndwendwe ezinde zezimota abantu bedinga amafutha ezimota ipetulu.
Likhangelele abantu abangaki, njalo yiziphi iziphathamandla ezabe zikhokhela?
Sikhethe abantu abane esingabathi ngesikhiwa ngamapanelist. Kulosenator Douglas Monzora owebandla eliphikisayo ele MDC, sizoba lomele ugatsha lezokwethula kwemibiko uMajor Ntambuzi, sizoba lomele inhlanganiso ezizimeleyo ezama-CSOs uNkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma, sizoba lengcwethi yezemnotho uMnumzana Clinton Msonza, labo esingabathi ngama-moderators nguDr Tsotso lami uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Injongo ngeyani, njalo lisuka lapho izaba khona yini eminye imihlangano efanayo?
Ukuthi siphe ithuba abantu abangela lapho abangatsho imibono yabo ngalokho okwenzakala elizweni, ngalokho okwenzakala emangweni lapho abahlezi khona. Mhlaka 7 Lwezi siqale ngaseChipinge, mina ngingakafiki lapha eZimbabwe, njalo bayayikhwabitha lemihlangano enje. Nxa kuyukuthi imibono yabo ingaphuma emsakazweni weStudio 7, engxenye uhulumende angalalela izikhalazo zabo. Saya emtoko lokuthi ihlelo zentuthuko emangweni lo zihamba kanjani, lapho okwenziwa khona ilitshe elimnyama okuthiwa yi-black granite. Ngasemathekeleleni notes khuluma kakhulu sigxile embusweni wezabelo, i-devolution, kanye nalabo abasala sebezintandane ngombhuqazwe wekukurawondi. Kunje abanye babo kabalazo ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificates, ngakho-ke kabasoze benelise nokuthatha izithuba. Yiyo ingxoxo eyabe selubhane leyo. Sizagcina ngeBulawayo mhlaka 30 Lwezi.
Leyo intatheli zindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah besixoxa laye eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama. Namhlanje siyabe kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-Diaspora Forum. Sixoxa ngomthetho owethulwa nguhulumende weSouth Africa wokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe abazalelwe kulelo lizwe abaseyikuphiwa incwadi zokuzalwa, ama-birth certificate. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. abakhubazekileyo bakhumbuza uhulumende ukuthi engalivali lapho ehlela uluhlu lwendleko zakhe oluzethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kuyonale iviki ngolwesine. Uzulu Mathupha laye uphe imbono yakhe ngalesi sehlakalo esizaba khona ukuba ilizwe lilubhekise ngaphi kwezomnotho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekubulawayo.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende kumalanga amabili alandelayo bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemithina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. USenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele i-budget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le-education, emayilana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
USenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Ushungu ikuthi khona nga uMinister of Finance uProfessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nansi yabhadala ngeyiko cash ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair we disabled i-2% i-exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo Central unkosikazi Dorcas Sibanda uvumelane lo Senator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethe thuthu hathi ukupha ezebutho imali enengi ngoba ilizwe alikho empini.
Ngelele ukuthi ama key ministers sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangelele ukuthi budget le kunyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenele.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele i-budget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele i-budget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokhu esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikile obhanqa leqembu le-FC Platinum emdlalweni walo okugcina owesigaba se-Castle like a Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-Barber Fields namuhla. Amaqembu omabili ehlulekile ukuhlohla umdlalo waphela ungutshikile obhanqa 0-0. Ukunjalo nge owake waba yisiphathamandla seqembu le-Highlanders uMnumzana Jonathan Saimoyo ungcwatshiwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo namuhla. Umoyo ubhubhele esibhedlela seMatterdei ngolwesihlanu ngemva kokugula okwenyanga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.